Umbiko wethulwe ngabogatsha lwezemfundo ezansi emaNdebeleni uveza ukuthi ukuzithwala kwabafundi, ukwendiswa bebancane, ukuswelakala kwemali lokunye ngokunye osekudale ukuthi abafundi befulathele isikolo. Abafundi abangama-53 ngakade bezithwele, kuthi abalitshumi ngabatshiya isikolo besiya kwenda. UNkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi lanxa umthetho uvuma ukuthi abafundi abazithweleyo baqhubeke ngezemfundo, iningi ngaliphindi liye esikolo ngemva kokukhulelwa.
Amankazana ikakhulu ayabe esezithwele, uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo. Angakuboni ngamehlo lokhu, ngisakuzwa nje ukuthi kuyenzakala, but angikamboni umntwana oya esikolo ezithwele.
Uqhubeke ethi ingxenye yabafundi laba asebejiye isikolo ngabafana asebekhulelwe izidakamizwa.
Abafana bavame kube besiya eGoli kumbe besiya esitekejeni, kwesinye isikhathi bezihlalele nje. Abaningi ongontanga khonokho kuncane sekusiba bhizi ngelobu jwala okuthiwa yinjengo. Isikhathi esiningi bayabona isikolo sesibabambelela ngoba babe befuna ukwenza ama-peace job ukuze benelise ukuthenga amajwala lawa.
Umqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abesifazane lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WODAS, uNkosikazi Sethekele Jabangu uthi ziningi iswelo zabafundi bemaphandleni.
Abanye babo bagcina bezithwele, abanye bayabaleka baye emazweni, abanye babaleke bayogcina sebezihlalisa nabotsheketsha ngoba abanye basuke bebalekela isimo sasekhaya ngoba bayahlupheka. Abanye babo bashiyekiswa isikolo ngendaba zokuthi abanazo izinto ezifaneleyo zokufunda. Abanye baswele iincwadi zokufunda, abanye baswele ama-yunifomu. Ziningi iziswelo zabo abanye abakwazi abakwanisi lokubhadala ischool fees.
Njengenhlanganiso uthi kukhona abakwenzayo ukuze laba bafundi babuyele esikolo.
Sike saba le program yokuthi sifinyelele bonke labantwana laba abangamankazana abangasayiyo esikolweni. Abanye babo babekulangazelela ukubuyela esikolo, kodwa abanye bawubabona ukuthi vele umuntu wangkhona sezibone ngathi impilo yakhe seyiphelele kwendeni kuphela.
Umbiko ogatsha lwezemfundo uveza njalo ukuthi abafundi abafika phose ama-67 bajiye isikolo ngenxa yodubo lwemali. UNkosikazi Gugulethu Mkandla, umqondisi wenhlanganiso enakekela abantwana eLesego Memorial Trust, uthi bayancedisa abafundi abaswelayo.
Sibabhadalele ama-school fees, abanye abangabe bedinga o-stationery nama-uniform esikolo, siyabancedisa khonapho ngokubapha kwenzela ukuthi kungatholakali isizathu ngekhaya ukuthi umntwana akahambanga esikolo. Besikhulumisana labadala ukubakhuthaza nje lokubakhumbuza ngamalungelo abantwana, ukuthi onke umntwana ulelungelo lokuba sesikolo, njalo abantwana kumelanga bahlukunyezwe kumbe behanjiswe emendweni.
Kumaviki asanda kudlula, abafundi besabelweni seMandebeleni bagale njalo ngemango emide abayihambayo lapho besiya esikolo, besithi kuyadinga ukuthi kwakhiwe ezinye izikolo ukuze abafundi baqhube izifundo zabo beseduzane lamakhaya abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.